phela ema diamond velele ikhanya gayiso ziphele nxa uhulumende ozana uPF sengasaphuma ngegcekeni ngoba lokho kuyinkulumo ukuthi izimali zakhona eziphuma ngale marange azingeni esikhwameni esikhulu esiphaleni se-treasury bayakuya khona amaqembu azimele wodwa ama-civil society bafanele babeleki behlabele ngengoma ukuthi nxa ungabe le transparency indaba yakhona yatho ziphele ukukhulunywa
kodwa nxa sukhangele imali evela kuma-diamond lay kambe idliwa ngobani sibinxa singaba leqiniso lapha sitshela uZulu
uyabona vele ngisanda kubona enye ibhayisikophu ejazira etshengisayo vele ukuthi imali yakhona vele iphuma vele iqonda egangeni abona abantu bezana uPF amasocha iminerals marketing corporation iZMDC ibona abantu abakwazi ukuthi imali le iphuma amadamu le aphuma ngaphe aqonda emoza aye Israel amanye aqonda eChina lokho vele sokusegcekeni kathesi
njengoba sokusegcekeni kodwa uyenzakala ukuthi kuvalwe yini kono
into ekhona phela iminister of home affairs yona ministry efanele ukuthi ikhangelisise into lezi ezama ezokuphula kwemithetho izimra yona iminister of mines nxa usubukhangela ukuthi kanti ukuthi iminister yomgodi emines iphethwa ngabantu bezana uPF Obed Mpofu i-home affairs ngabo kembo mngada abantu bezana uPF iZMDC iphethwe umuntu wezana uPF uMasimilembo vele nxa kungakaguquka uhulumende lowo mfowethu kuzahlupha ukuthi ihulumende we MDC akhangelisise lokuthi alungisise udaba lokutshintsha kwama-diamond la.